Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe odokotela sebebuyele emsebenzini bekhona ngokuthi uhulumende walile okunye okufunakalayo okugoqela ukuholiswa ngamadola emelika womongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethekelela amazwe amahlanu ngeviki ezayo ngesikhathi uhulumende esehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Abantu abambalwa bamiswa emthethwandaba besetheswa icala lokutshontshwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ikhulu lashumi amahlanu amadola $150,000. Uhulumende uyenelisa na ukulungisa konke okushuphayo elizweni? Salethulela lo daba lolu kusihlwa namuhla ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama. Sikhangela okwenzakala kwababalisi abanye abakhala umsebenzi kulabanye njalo abasebenza bekhonona ngeholo eliphansi. Kwenzakalani kwezemfundo nxa lokhu kusenzakala kubabalisi? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo kusikhona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.